Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontungami lenkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuzabe kusetshenzwa ngalona lolohlobo kuncediswana bonke abezempila kahle abekhansili.
Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus kanye labaphathintambo bakhe. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi, kodwa kumangalisa ngakusenziwa yi-EU lokho.
Ibandla lezanu PF lisola i-European Union ngokuqhelisa izijeziso zayo. Kodwa i-MDC ithi leli bandla yilo elizokhela amalahle ekhanda. Silo mhlabelele kamaskandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ndawonye labaphathintambo bakahulumende wakhe, ngoba ijekiseni le ayilayo ingozi ebantwini kanti njalo iyawuvikela lokuwelapha umkhuhlane lo. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele ahlatshwe kuqedwe umkhuhlane lo. Umnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Moses Griffiths Mpofu eHeroes Acre namuhla. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ube ngowakuqala ukuhlatshwa ijekiseni le elungiswe inkampani yakwele China iSinopharm ngolwesine. Imijofo yamajekiseni la isifikile ezabelweni, njalo ukuhlatshwa kwabezempila kahle kuqala ngomvulo. Siqoxele umgcini sihlalo wezempila kahle kukhansili yakobulawayo unkosikazi Sinikiwe Mutanda wasichasisela ukuthi luzaqhutshwa njani loluhlelo kuleli dolobho.
Kuzaqalwa kuhlatshwe bona laba ama health workers. Kuzaba lama teams ayi-4 mobile teams eziyabe zi each team ilabo mongikazi abangu-5 abazabe beqalisa ukuhlaba ngomvulo. Then ama centers ethu esilawo kulempilo hospital, kule UPH, kule Ngutsheni, le Matadei yesizabe silawo ngonalawo. So kuzabe kusetshenzwa ngalona lolohlobo kuncediswana bonke abezempila kahle abekhansili kanye labegovernment. So ngingathi singukhansili sile ndima enkulu kakhulu esingenelana layo kiyo ukuthi sisebenze lo msebenzi ukuthi kuhlatshwe. Kuzaqala ngama health public health workers wonke awezibhedlela zona lezo engizivalileyo abakhangele kakhulu zonke indawo zona lezo, ama private sectors kanye laba abegovernment nabecouncil bonke abasebenza ku-health department yibo abazaqala ukuhlatshwa.
Njengabezempila kahle kobulawayo, lizwa njani ngokuqala kohlelo lokuhlatshwa kwabantu lolo?
siyawamukela sibili ama injections lawa sefikile ngoba hey umkhuhlane lo ubuso sethusile njengobulawayo and singena eyinye indlela eyokuthi singathini ngaphambi kokubana simelele abaphathimandla bozomhlaba wonke labe government yethu ukuthi kube khona usizo lonalolo lama injections akhona so njengobulawayo siyakwamukela sibili sile njabulo ukuthi asese yafika ama injections la ukuthi ezoncedisa
abantu kuyini lingabakhuthaza khona
sikhuthaza abantu ukuthi nxa sokuvulelwa kipublic abantu kasihambe nini abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowu ungani unganjani ungadeda
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ukhokhela ikomiti yezempilakahle kukhansili yakobulawayo. Kusenjalo kubhubhe abantu abalitshumi ngecoronavirus yeZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilamatshumi ayisithupha lasikhombisa 167 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebhubhile laya ku-1430. Asebebanjwe umkhuhlane lo bona bakhuphuke baya ku-35,710. Ibandla leMDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangana emahofisini alo eGenoa namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDC Alliance kulumango umnumzana Blessing Mandava utshelela umsakazo ukuthi lanxa bebelokhe begcinwe ngabomthetho laba bekungakabi lecala asebelethe siwe. Isiphathamandla samapholisa eMashonaland West uInspector Margaret Chitove utshele iStudio 7 ukuthi ubengakazi lutho ngokuboshwa kwabantu laba. Kunakanelwa ukuthi bengaba besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Ibandla leMDC Alliance lisole kakhulu uhulumende ngokulondoloza iziqondiso lezi ebandlulula. Lithi kuyamangalisa ukuthi kubotshwe amalunga alo alitshumi lambili kuphela kodwa unkosikazi Auxilia Mnangagwa ehlanganise abantu abedlula amatshumi amathathu eChinoyi izolo emcimbini obuphathelane lokudla kodwa wangabotshwa. ZANU-PF selisole i-European Union ngokuqhelisa izijeziso ezenqabela iZimbabwe ukuthenga izikhali zempi emazweni akulumanyano. I-EU ithethe lelinyathelo izolo isithi ikhathazekile ngokuqhubeka kukahulumente esephula amalungelo kazulu. Sixoxele lunga lesanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi kodwa kumangalisa ngakusenziwa i-EU lokho. I-EU yisitha sethu leso, izitha zethu lezo ziyagcwalisa konke njalo basebenza le-opposition ngabantu abatshelwayo i-MDC Alliance ukuthi ade siyenzani lithi fakani lokhu bayatshelwa ngabantu abatshelwa ilungelo loluntu bakhuluma ngalo bakhuluma ngezephulamthetho. Umsandla somthetho sifinyelela kulabo abaphula umthetho abathakazeleli xa kuabantu babo be-opposition labo abasebenzisayo lapho ukuthi bayenze lokho abakwenzayo behle kuthiwa xa sebebotshwa kuthiwa ilungelo loluntu yikho abakugijimisayo khonoko. Ngako ke ngokunjalo hhayi mbona azoze betshintshe laba abantu vele azozokutshintshe lutho izitha zethu lezi abancindezeli abantu abasincindezeli labo lakade abathokozi indaba abayilwela indaba yomhlabathi esegcikeni engadingwayo njalo ba-advansa i-interests zama-political parties anja abo MDC Alliance. Abantu babo lawa babatshela ukuthi lesi bafakele izinto zenoto bafakele but abantu babasafayo ngoku.
Umnumzana belief ka ule ngowebandla lezano PF. Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sifuna ukucaca amaZimbabweans azwisisise ukuthi ama sanctions kawafakwanga ngama opposition political parties but afakwe yiZANU PF ngezenzo zayo. Lanamhla lokhu European Union lamanye ama-democratic institutions afaka imigoqo ethize ukuthi iZANU PF kayigcwalise kwenzela ukuthi ama-targeted sanction la asulwe. Kodwa ngokuswela kwenhlanhla iZANU PF khana ngani sivala ngama-sanction, sisenza i-corruption, sisenza konke sithi ngama-sanction. So ngani liwabaye elilomkhalo lomunye suku zonke kalitshintshi. Yikho ke sifuna ukuqondisa imiqondo ukuthi ama-sanction la afakwe iZANU ngokwephula amalungelo ayinqaba njalo lezi khali ezimanufacture yiZimbabwe Defence Industries. Yikho ke ngalokho umbuzo lo ufanele ukuthi uhlanganise abantu beZANU baziphendulele kahle ngoba bacatsha ngomunwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Umhlabeleli wezimdanso uSoldier Love ungcwatshiwe eHarare namuhla wavaleliswa zinkulungwane lanxanje kuvunyelwa abantu abangamatshumi amathathu kuphela emngcwabeni. USoldier Love waphiwa inhlonipho yeqhawe lenkululeko iLiberation Hero njalo amasotsha akhalise impopo emphelekezela namuhla.
Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni abalimi bembalabala ezansi yamandebeleni bathi lanxa belijabulela izulu elinengi lonyaka sebekhathazekile ngoba kwezinye indawo izilimo sezisifa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Ubulo wangezansi emandebeleni useleminyaka ethile ubhekane nendlala embi ngenxa yokuguquka komkhathi okubangela ukungani kuhle kwezulu kumbe line ongenamkhawulo njengalokho okwenzakala lonyaka osokuthiye iningi lisisaba ingozi yokungatholi lutho emasimini. Emangweni we-Iris Vale embalabala izilimo sezidodile. Umnumzana Morgan Lunga isakamizi sale indawo ku-World 13 uLunga uchazisa ngoduko ababhekane lalo lonyaka.
Okuningi kuya kubulawa ngamanzi likhangele khona abanqali ezivaleni lapho udaka ukuthi lunjani. So lidube sizabalalo kodwa hhayi siyawathabela amanzi asi kuphela nje kuyakonakala ezinye izilimo ezinye njalo sizathola.
Ukhulu uSandro Khabo ohlala kwa 13 laye uthi izulu eliningi kanje limthathe lamkhumbuza esengumfanyana.
Silimile khona kwesikulimileyo lanxa okunye kusuke kwakhanywa ngamanzi kodwa okukhona siza kudobhadobha abantu baza kudla akufani leminyakeni.
Lanxa izulu liliningi okwamagama lonyaka abanye bakhala ngokuthi baswele imali yokuthenga inhlanyelo lemfundiso ngakho ke abalimanga kuhle. Ugogo Adam Kandla we-Village 1B e-Arisville ngomunye wabakhala ngoduwo lwenhlanyelo.
Siyacela ukuthi nesithambeke lisikhumbule lathi ngenhlanyelo lamazambane lendlubu asilakho la.
Abalima izulu lingakaqali phansi kohlelo lukagatshobho izilimo zabo sezivuthiwe. Unkosikazi Othilia Ncube obeveza injabulo enkulu indlala lonyaka uthi uzayizwela komakhelwane.
Konke kuhle uGantshompo lo uchaza efika le aphendu kayele ayi kuhle nomlimisi wathaba kumaisa.
Ukanti unkosikazi Dori Ngwenya ukhala ngokuthi kayiphiwanga imfundiso ye-fertilizer ngakho izulu libona limdalela umonakalo emasimini akhe.
Ayiye into ithiwani i-fertilizer. Yeah, kodwa ayisezadopha akufanani lelanga.
abalima ngesikade belenhlanyelo kunye lemvundisi efertilizer lomkuba bakhanya bezavuna ukuzwayo lonyaka ngkosazana nothando umoyo ngomunye wabakhalele isivuno esihle
limile into eziningi amazambane umumbu indlubu indumba igonke soyabeans le velvet beans okunye silimela inkomo lelo maize lo mumbu owethu ukuthi sifake esiphaleni esifuyo zizathola amanzi zithole lokudla
Ingcwethu ezibona ngezomumo womkhathi zithi ukunaka kwezulu eliningi bakubona kuzaqhubela phambili okwenyanga ezimbalo ezilandelayo. Lokho bathi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele abathi yi-global warming loba yi-climate change. Imele Studio 7 Irisville embalabala igamala kungenza Jesus Banda.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa noDokotela Ruth Labote, ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalene ephalamente. Sicubungula okuphathelane le-COVID-19. Siqale ngokumbuza ngendlelo zamanzi edolobheni lakoBulawayo lapho sibona abantu beminyene ukuthi kungamemethekisa na.
Abantu emakhaya bayakwazi ukuthi sokule vaccine labo bengahlali. Wathi lawe lake lakuhlasela leli gcikwane le coronavirus usunjani kathesi
wagula sibili kakhulu ngaphola ivaccine ungaphola uxolile namhla sengijwayele ukuthi PCR ngokuzungela ekhaya ngesikhathi ngikhule ngi-negative sengithola ukuthi bekwagula abantu engihambe eDubai ngavuya ngathethwa kahlele yinto eDubai ngala
njalo akukho okunye ongakutsho ngalokhuyana okuthiwa ngesingisi ngama long term effects ukuthi abantu bayisabela ukuthi mhlawumbe ingaletha ezinye njalo izinto
ukuthi nje ezimbabwe asina ngendlela mina angikasokwangakomiluto ngokuyikhosa engaqendiwe but ngangivelele le-asma ikhokhona le-idili khona ngingakaseli cosi sakwazi ukuthi ngingale ngisuka azikova lomgobe emjongo so kulakhulula kuthiwa abantu abaguli cosi abanye baqala lelokho kunganisa abazwa kuhluka wiki kanjani njani hhayi mina ukuqina nje mine am ukuesesize mangivele ngayiseai kakhulu but anga
Leyo bekuyingxoxo loDokotela Ruth Labode, ingcweti kwezempilakahle, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele ePhalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, kulungile, linjani?
Ulubona njani wena udaba lokuphiwa inhlonipho yeqhawe lesigaba okwenziwe umhlabeleli osakhulayo uSoldier Love? Ngelanga kuncitshwe inhlonipho efanayo kumbe esizwe i-national hero okwenziwa induna uVezi Mafu.
Hayi, kahle ke ngibonge Baba Gande, sibonga njalo le Studio 7 nomsakazi we Studio 7. Thina njengabantu bemathebeleni akusimangalisi ukuthi induna ingaphiwa isicoco kumbe ingarecognizewa iZANU-PF ngokuthi iphiwe liberation status, ngoba sinanzelela ukuthi abaningi abaqotho vele abakade bemela abantu ngokweqiniso abaluphiwa vele isicoco esifana lasona leso, ngoba iZANU-PF angithi yona vele ngiyamanga, yabunjwa phezu kwamanga, yonke into eyenzayo ngiyamanga. So akusiyo into emangalisayo ukuthi sibone isekela ukunika induna isicoco. Into eyiyo esimangalisayo kakhulu ikuthi uSoldier Love lo vele thina abantu besingamazi kangako, njalo akala impact ayenzileyo ukuthi sengathiwa yi-liberation hero. Asazi ukuthi uliberate bani ngaphi. Okuphela thina esingafisi ukuthi sikuveze ukuthi iZANU-PF ilamanga, zonke izinto ezenzayo ngezamanga. Lalabo akade bengakholi ukuthi iZANU-PF libandla lamanga, silethemba ukuthi bazananzelela ukuthi lokhu okwenzakale sikhangela udaba luka baba induna nkulu uMaduna, sikhangela njalo lo jaha lo ngumhlabeleli ukuthi ngeyinye eqiniso ebonisayo ukuthi iZANU-PF ayithembekelanga.
Wena ngokubona kwakho ubona ngani udaba lona lolu olokupha inhlonipho kumbe isicoco okwenziwa libandla leZANU-PF kumele kwenziwe njani ukuze wonke umuntu asuthiseke?
Ngicabanga ukuthi abantu kusafanele ukuthi sivume nini ukuthi into ye-heroes le ayikho, ayisiwe yelizwe, ayisiwe yesizwe, into yeZANU-PF lebandla leZANU-PF. Okungangokuthi ngakuyukuthi thina siyafisa ukuthi sibe lama-heroes lathi, kuzafanele ukuthi sizidingele thina awethu
kumbe sizenzele thine yethu heroes eka kumbe singabantu bemathebelelendi kumbe ubulawayo sithi council yedwa njengobana kulele distending nje sikhohlwe ngento yezanupf ngoba as long as into leyana ingakontrolwa yihulumende ikontrolwa yipolitibiro thina bangasibo bezanu sesi-expect ukuthi izanupf isirecognize mbona ngathi lathi siyabe sesithanda ukuzikhohlisa kulokho
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga kubalaleli bonke abestudio 7 lisale kahle
lo-ke bekungumnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilani.
Siyabonga Chris. Sizigqibeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli kaMasikandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina. Ngomunye wabahlabeleli beZimbabwe abahamba phambili emculweni kaMasikandi abadume kakhulu ekhaya laseMzansi lapho abahlabela bekhona njengamanye wonke amadlalade akhe leli liphekwe ngobunono obukhulu silinsizwa yasetsholotsho izikhulumela
ngilingelele kakhulu emsakazweni umsakazo othandwa ngabantu kakhulu i-albhamu yami leyi i-albhamu yami yesi-9 chiyagalolunye umsebenzi ongabajabulisa ongabaduduza kuko konke abakwenzayo nje umculo wami uyakwenza konke umsebenzi obuya futhi uthinte ekuvuseleleni ulimi lwakithi thina sizazi ukuthi singobani
idlalante leli lilengoma ezilitshumi lanye ezigoqela ethi itsholotsho yizwe kanye lale ethi uthando lwethu abangathanda ukuthenga idlalade zinja balithola njani
abathanda ukuxhumana nami imsakazi bengangithola enambeni yase South Africa ethi 0749449122 0749449122 abanemshado bengasikhohlwa siyashadisa ngengoma zethu siyabuya siperforma ethini abafuna ukuvula imizi yabo izitolo yonke into nje
iwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
beqhubeke bengisapote beqhubeke besenza njengokuba besenza vele abakaze bengidanise ngomdala ngomncane mina ingoma zami ziyalaleleka uma umncane uyazithola ingoma ezingakwenza ukuthi usondele kakhulu emculweni lokaMasikandi uma umdala futhi uyazithola ingoma zami zikwakha zikududuza ngaso sonke isikhathi abantu abaqhubeke beuthanda umsebenzi wami nami ngiyabathanda ngiyabonga kakhulu umsakazi
uphuma ke enkundleni uzinja ziyamluma ngale ethi kulukhuni
Zambinana, when you're a young man, you're a Zambinana, you're a Zambinana.
sigqibela ke uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus ngoba ayilangozi. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguNtungameli Nkomo.